Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesi yenzile indaba yethu zafaka amaphephethi ekhotini sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyile.
Umthethwandaba waphezulu oyeHigh Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlilela udaba olukhweze libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela ePhalamende.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni owe-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathise abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathinjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlilela udaba olukhwezwe libandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela ePhalamende ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele we-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade besabela phandle kwedalela eHigh Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ePhalamende. Bathi njalo usomlomo wePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda lomongameli weSenate uNkosikazi Mabhotshi Nomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikenzanga ngokusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igweta le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-reform sesiyenzile indaba yethu zafaka amaphephethi ekhotini sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyile. Themba silalo kodwa angeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sosele emandleni ecourt ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Nangilizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunono obuphezulu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-Secretary General we-CCC. Njalo kuleyinye into yokuthi sinabantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ngekho efort. So i-CCC ihamba noChabangu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakadali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B. ngokunye kodwa ukukatheleke ukuthi beyifake mhla ka 7 ngenxa yokubana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza kwe-by-election elithi esithi thina ofalanga yenzayo ngoba i-TPC ekhokelwa ngoba abonesi ntshamisa ayilamuntu ihambe ibhola edale ephalamende.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle or be-TPC bazawina le case, but i-case leyi izaya kuma-elections because makuyikuthi yaplanwa i-ZANU-PF yaplanwa nguChabangu or yathengwa namanye amabandla e-political, which means le nto iza kuyela kuma-by-election.
Umahluli Mnamato Mtebetsi oya e-court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudinda lomongameli wedale le-Senate uNkosikazi Mabel Chinomona kudaba lwabo lolu, kodwa ngabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alithumi lane 14 labesenethi abayithuba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababe kwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi kokulungisisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulaba bobisi silama-exhibitors esingathi ngama-director amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amankampani amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Endisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibita sihle sakwanisa ukuzuza i-second position i-award, second position silver award.
U-Dosman Mangisi omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka yena ubabaza ngezinga lemitshina ebukiswa e-Mine Entra lonyaka.
I 2023 in my entry.
Owe-Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owe-mine entry owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-mine entry 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathi ntambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe mine entry bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadziwore ilunga ledalela eParliamente oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakangadziwore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kule-South Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadalwa yileli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba. Sikhuluma kanje, iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadziwore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhululayo kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi omele ilwe ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangenamacala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula abantu bamanye amazwe bana nabo balinelisa ukubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungeminye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhayeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana ukubanzelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isishisa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isishisa sempi esiyiso esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulumisana ngayo umlotha ngaphandle kokubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyibana abethalesini babona abe-Israyeli ebaningi bezabe bathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngake ngathi ngaphambilini ukubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwelani, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezigane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi xa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe idiliza lezo ndawo, idinga zona laba abantu. Ngoba kunzima ukulisa umuntu ongali ngendlela ejayelekile conventional warfare odlala esingathi ngeni lathatha okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende aweCongress ukuthi avumelane kwisinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelitshumi lane, 14.3 billion, okumele ichutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli welizwe kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwaye ngumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intshatshelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingelamali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngezikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa abeZimbabwe ngezikhathi zobunzima eBotswana ebambanani Caregivers umnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyokuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwa eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo, yikho sadala ibambanani sidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya, nxa kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHebron umnumzana Mluleki Bhebhe uthi ugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhu watshona ngompandula kodwa lokhu egcinwe emotsha.
Silo hlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokhu sihamba sincedisa abantu, so siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba, isidumbu sakeleke sisemosha, so sizama ukuncedisa manje sishodela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa yisehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcine emotsha okwedlula inyanga uthi imali iyo eyabe isilela.
Selapha ngohlupho ngitshonele umalumami usenesikhathi elana ishonele eBotswana, so esesicela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Eke wayekhaya imali esishoda ngayo imali engabanganga 6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha, njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni, so yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedlozi zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kadela amaphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhatsha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro uthi uqhathekile ukuthi abeZimbabwe bathola okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, there are number of people who have been mistreated. People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro ukuthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwanga ngabomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi, sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngobamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Isikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entatheli izindaba ole International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ezeUnited Nations Action Plan on Security, on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elela ilungelo lentatheli zindaba eZimbabwe Media Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abehofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku vesithi labo abazimisele ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli zindaba. Okwamanje wothi size abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7 lichana njani? Hayi, ubona kugeni ungakunika isitshaya ngomqondo. President uzokuchallenge njani khona kuyikwa kufuna njengabezani liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la ekufuna ukuthi vele likhipha abantu uzafaka abantu bakhe ayenza imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu abathi banjani njani. Bona isilimi siyelele sigcina.
Ngibingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhalifani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhalifani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uchabanga. Njengoba uKhalifani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhalifani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhalifani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano empusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhalifani Phugeni labo sengezochabangu labo uNesidube. Eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke sekisithi opposition party ayihlelekanga? Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usukela lapho uqede lapho uthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siphatha udaba lokuqala okwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-CCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo umnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethandaba waphezulu we-High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-CCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo uJabo Kancube.
Ulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.